uhlupho eZimbabwe silalo lwenyangenxa ukuthi izulu alisananga ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyezwa lapha lo hulumende ugadida lukahulumende lwezino luyavuma ukuthi umumo mubi kule ndawo nje ezivaliswe ezilutshwane ukuthi ungathi zona zinganeno. Okuyiqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumele abahlali bezimbabwe sifanana la ukuthi umumo awuright.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle, njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayela ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulomhlubulo weMandebele ayisiyo indaba entsha. Besikhayela ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengobulawayo le Matebeni North ngapha siyakwazi kule ndaba yeGwayishangane. Esibona ungathi sokuyisikhathi esiqinileyo kade sohulumende njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumende besisikhale kade sagijima sibila yenza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi iGwayishangane dam masinye yenzakale iphutshe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye indawo njalo zingelamanzi ezibalisiweyo khona amadumele leZimbabwe at large. Uhulumende sofanele adinga ezingathi nangama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili. Kungaba lama-balls masinye angafakwa encedise kodwa ngabe ngama-balls lana esintu lana ama-balls okuthi ayapompa amanzi uwafake kuma-big reservoirs. Ama-reservoirs lana kube yiwo kasencedisa ukuthi afuqe amanzi.
Kodwa abanye bathi udubo lolu alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezithiyeneyo ezigoqela ukufakwa empompi ezithwala amanzi lokunye. Likubona njani lokho?
Iqiniso lelo ukuthi udubo lwamanzi asedubo lutsha. Kodwa ihlupho esilalo yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho. Kodwa njalo uqinisile ukuthi amadorobha amaningi obulawayo lapha eZimbabwe alohlupho lokudlanxa amanzi sekhona kuba lama best pipe athatha isikhathi alungisiswe. Isizathu sisegcekeni ama-residents hlala sikhuluma ukuthi ama-pipes ala asemadala sokufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlakanipileyo yokuthi i-infrastructure yamanzi anama-pipe lana akhutshwa aqaliswe kutsha ngoba lana amanzi vele asemadala kakhulu. Ngesikhathi efakwa khona likade singaswa leso kodwa akamisiwe. So ke kade ukuthi nxa sikhuluma ngodaba lwamanzi ukuthi kulungiswe kube lamadamu kube lamabholo kodwa ngesikhathi esifanayo futhi unazele ukuthi kuyalungiswa futhi ama-pipes lawo yiwahambisa amanzi ukuthi angabe lokhu eduka kuphela ngoba adlalisa amanzi amaningi.